So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwenze kusene mthwakazi ku Studio 7. Ngolwesine mhla ka 9 kuLwezi 2023. Igama Muntungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo emxwayisa ukuthi exoshe amakhansila edolobho leHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile ku-TCC. Owake waba ngumsekeli kamphathintambo obona ngezemali njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Terence Mokupe uza kwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elicala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo wejuti. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana Winston Chitando incwadi emxwayisa ukuthi emise umsebenzi yamakhansila eHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya waleli dolobho umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile ku-TCC. Lokhu kuvele kuncwadi efakwe isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkwananzi enkundleni yokuxhumana eye-X. UMakone utshele Studio 7 ukuthi ubengakatholi incwadi emazisa ngokuxotshwa kwakhe umsebenzi. UChabangu usanda kuxotshisa amanye njalo amakhansila e-TCC lamalunga ephalamende okudale ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ahlele ukhetho olutsha olwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-9 ngenyanga ezayo. Lokho kusolwa kakhulu ngumholi we-TCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe besithi uChabangu usetshenziswa iZANU-PF. Sibuze ohlaziya ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuthi ubona izalankomoni kuma-by-elections.
Njengoba sokulamaqemba avela amabili awe-CCC kuthi ukuthi ke i-competition ngumncintiswano usukhona phakathi kwawona la amaqembu amabili kakhulu. Siyakwazi ukuthi likhona ibandla elibusayo leZANU-PF lamanye amabandla angabe ephosele ama-candidates ambalwa. So thina ke esikukhangeleyo ukuthi abantu bazasukuma ngobuningi ngoba siyakwazi ukuthi njengoba i-nomination court sihlezi kuthi ukuthi imikhankaso la isiyaqalisa. Ngokunjalo ke njengoba kade ngitshilo ngaphambilini ukuthi umncintiswano omkhulu usuphakathi kwamaqembu wona la amabili esingathi ngelika Secretary General Interim we-CCC lo Interim Leader we-CCC uNelson Chamisa lo Chaba. Ngakho ke sikhangana ukuthi inani labantu abazihamba bayevota libe phezulu nxa siqhathanisa lamanye ama-by-elections ayabe khona ngoba kathesi i-interest ukuthi abantu laba ngamaqembu avela endaweni eyodwa kodwa ke bayese befuka utshengiselana ukuthi olamandla mbani.
Kodwa umomo unjani khona ngapho kubulawayo lapho okulezihlalo eziningi ezivotelwayo nxa siqhathanisa la kwezinye izigaba zelizwe, njalo ukhetho lolo lulomthelela bani ekuthuthukisweni kwedolobho lakoBulawayo?
Nxa sikhangela umumo sizakhangela ngezigaba ezishiyashiyeneyo. Okwakuqala politically kuthule kuvamile nje ukuthi ngalesi sikhathi koBulawayo kuveleka kuvamanga ukuxokozela nxa siqhathanisa lezinye izabo zelizwe. Ngokunjalo ke kuzithulela abantu bale nhlokomo nje naleyo ukuthi bafuna ukubona ukathi kwenzakalani ebandleni lele le-CCC eliyilo elabiza abantu balo kathesi okuphuma ukuthi kulamaqembu amabili. Then socially abantu nje balokhu belokumangala ukuthi kanti kunganithwa ngamadlwana into yakho neyenzakalayo ukuthi abantu bayabizana baphinde sembani futhi ababizwayo kube sokusiba yibo futhi abaphosela amaphepha kube sokusiba le ngxenye futhi la ephosela amaphepha sokungazantwa nje kungamadlwana okuyinto kwakhona then economically abantu badanile kakhulu ukuthi kanti nxa kuzadlaliswa imali engaka phose engaphezu kwe $5 million kambe imali kanti ngaza kincedise yini njengoba sikhala ngokuthi izibhedlela kazilama ambulance lokunye kungaba njani ukuthi ngathiwa leyo mali ihanjiswe khona ngale yathuthukisa lezo zindawo ezingancedisa abantu bonke kungakhathalekeli ukuthi ngabaluphi uhlangothi kumbe basekela liphi bandla nxa sikhangela ama-candidates futhi abiselweyo nxa zonke asingeke sithi kulo mehluko iZANU-PF la ifakile abantu bayo abavezayo ukuthi izibongo zabo mdabu kwabo kusho ukuthi kayisibo bemathebeleleni i-CCC kathamisa la ifakile ukuveza ukuthi abantu abafakileyo labo izibongo zabo lamabizo abo kayisibo bemathebeleleni ngenzalo kube sokusithi-ke la i-CCC kachabanga la iphosela abantu abaningi ngaphandle nje kwe-Ambrose Bindi nguye singathi ngwangapha kulo mhlulu but abaningi imvelaphi yabo iveza ukuthi kayisibo balapha futhi emathebeleni so sokungantwa nje ngamadlwane ngabantu abadlalisa isikhathi sabantu ngaze kuwini i-opposition siyakwazi ukuthi i-opposition ivele kayila amandla in terms of izimali so bazayo nje bebanga umsindo khona ngale parliament kodwa intuthuko edolobheni lakobulawayo hayi kuzasihlalela kunjalo imakhansili nikolo besingantu asile themba khona ngoba nxa kungenzeka kuwina ama-councillors bangene ngomfutho sebengathuthukisa idolobho lakobulawayo ngama-bylaws le mthetho abangayifaka le supervision abangayifaka kuma-directors ebulawayo city council kodwa kuma-members of parliament siyakwazi ukuthi ngaphandle kokuthi kubuye yona i-CDF leyo kade kuvele kulama members e-ruling party kuvele ku-cabinet endedluleyo kodwa siyakwazi ukuthi intuthuko yakhona azange yacaca ukuthi kwenzakalani singeke sitsho ukuthi sikhangele izinto ezimangalisayo ezingenziwa bezingabangelwa lukhetho lolo
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo sithandekile mhlanga we-studio 7 kusenjalo ibandla le-CCC selikhweze amaphepha edale le-Supreme Court liphikisa isinqumo senkantolo ye-High Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga alo ngumnumzana Sengezo Chabangu kubika umlondolozi Ndlovu
lokhu kuza ngemva kokuba amalunga ebandla leli ebhalise amabizo abo edale le-Nomination Court izolo beveza isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by elections olwenziwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhlaka 9. Igqwetha le-CCC umnumzana Douglas Coulthard uthi sebekhweze amaphepha abo e-Supreme Court esithi badinga ukuba umthethwandaba ungavumeli uChabangu ukuqhubeka ezenza unobhala we-CCC.
Siyaphikisa ukuba sikwazi ukuthi wathatha ngapi amandla okuxotsha abantu. Sifuna uChabangu aphe ubufakazi, atsho ukuba wathatha ngapi amandla. Ngasiphe ubufakazi.
UCoulthard uthe nxa isicelo sabo singaphumelela eSupreme Court, ukutsho ukuba ukhetho aluzoze luqhubekele phambili. Uthe ibandla le-CCC likhokhelwa nguChamisa njalo kabasoze bavume ukuthathelwa ibizo labo. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipani Phugeni uthi inyathela lokusa udaba lolu eSupreme Court alisoze lincede ngalutho.
Angazi ukuthi izonceda ngani appeal because si overtake ngama events because ngicabanga ukuthi ba-appeala ukuthi inkantolo ithini ithi hayi basase ngama member of parliament nama councillors ingazitho kanjalo njoba sokhanjwe nomination court i-election isisenzeka so lento izoba academic besides ukuthi akula ma basis of i-appeal awu-appeal phela ngoba kuthiwa kuya-appealwa nje kuyamele ukuthi kube lento oyisolayo angazi ukuthi yini abangayisola ku-judgment leya
uthe uChabangu usebenzisa amabizo alabo abanqoba kukhetho lwama-primary awe-CCC ukuba bancintise njengokukhethwa abakwenziwa nguZulu.
Akudingeki ukuthi aqale iprocess entsha because vele bakhona abantu ababephume number 1 noma babe part of the process basebekhutshwa kufakwa laba bayibo ababethandiwa ababefavor. So akusadingi ukuthi aqale enye iprocess uzothatha bona laba ababeyiba benjani ababephumile abafayo.
Ingcitshi zomthetho zithi kumele amacele awe-CCC ahlale phansi akhulumisane ukuze baqede udaba lolu ngoba lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside kusolwana emthethwandaba. Ingcishi ecubungula ezombusazo umnumzana Libert Dube owake waba ngumchuchisi kahulumende uthi ukukhulumisana phakathi kwamacele amabili awe-CCC yikho kuphela okungaqeda ukufuthelana.
So okuphume okwamanje yokuhambela iqiniso ukuthi ha lezo nkokheli zihlale phansi zibonisane ukuthi hayi kwenziweni, ngoba okuqakathekileyo yokuthi ibandla leli lihlale libambene liqinile ukwenzela ukuthi lenelise ukuthi liqhube umsebenzi wokuphikisa uhulumende okhona, liqhubeke umsebenzi okwelusa uhulumende okhona okwamanje.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imbono ye-ZANU-PF kulolu daba yehlule njengoba obona ngokwethula kwembiko kuleli bandla umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi sokuya emoyeni. Idale le-Nomination Court lamukele amaphepha abantu abangamachumi amabili 23 ngolwesibili. Phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalichumi lasifica minwe mbili 18. Amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha lokubhadala inhlawulo efunakalayo ngabalisa iZANU-PF lamacele omabili awe-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Wake waba ngumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezemali njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Terence Mokope uza kwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa inkantolo ye-High Court izolo elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo we-duty. Ngokwenza lokhu, abachuchisi bathi uMokope labanye bakhe abathathu ahle wavalelwa labo izolo babangela ukuthi ugatsha oluqoqa imithelo olwezimra lulahlekelwe imali engange-$55,000. Elinye ilunga leZANU-PF uNkosazana Henrietta Rushwaya laye uza kwetshwa kusasa ngemva kokutholakala elecala lokuzama ukuphuma legolide ngodlu esiya lalo kwele-Dubai. Sixoxele okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakalayo ukubotshwa kukaTerence Mokope owenza icala ngo-2017 ebotshwa namhlanje esebotshwa namhlanje engikhona efunyanwa elecala kuyadanisa. Ngoba umbuzo okumele sizibuze wona yikuthi ngemva kokubana enze lelo cala kuyini okunye ode ekwenza iwapha amanye amacala awenzileyo. Kuyahambisana nendaba kaHenrietta Rushwaya ukuthi bavalelwe ngemva kokubana betshontshele ilizwe beqile ilizwe imali ezingama-over 55,000 lamagolide. Okufuze sizibuze khona yikuthi bebeqala yini ukuthi engenise ifiweli ngesitsotsi soneso, ubeqala uNkosazana uHenrietta Rushwaya laye ukukhipha igolide phandle. Yibo abantu abathuma bekhuluma bezenze bona abangamaZimbabweni ukudlula wonke umuntu. Yibo abatshona besithi ilizwe leli bafuna ukulakha, kodwa uma ungathi uyakunanzelela yiwo amasela amakhulu yibo ababulala ilizwe. Bebesebejika bezenze bona abathi ilizwe lidilizwa i-opposition, kodwa uma sekukhangele bonke ngabantu abahlanganelene leZANU-PF khonoko kuyabe kusenza sibe le mbuzo yiko phela kuthethele isikhathi eside ukubana uTerence ngemva kweminyaka eyenze leli cala akukho akwenziweyo.
Kodwa ngeke yini sithi hayi ukuvalelwa kukaRushwaya lo Mokope kuyaveza ukuthi uhulumende uyayilwisa mpela inkohlakalo?
Akulanto mina engangenza ngicabanga ukuthi uhulumende kamnanga kagulisana le-corruption. Ngiyabe sengidakwe yini? Akulanto engenza ngicabangele lokuthi ukubotshwa kukaHenrietta loTerence kusokusitsha ukuthi uhulumende kamnangako ulwisana ne-corruption. Uhulumende kamnangako ngabantu vele abahlezi bezitshontshela. ungathola ukuthi bona lavo kuye ukuthi nje sikhole ukuthi kulento esisenziwa ngoba kakuqali ukuthi abantu iziphatha amandla zezano zibotshwe kujike kuthiwa kuselacala kumbe into hayi uyabhadaliswa kancane abantu abasemajele ngabantu abangalamandla ungakhohlwa ukuthi inosi uchikore labo kombira ikangayi kulomnyaka babetshontsha imali eziningi kakhulu kodwa baqhubeka beyingxenye yababusayo labona laba kambonti kukhona singakujabulela.
Omunye efuzwayo engathi indaba okhuluma ngazo ezabochikore zindaba zakudaladala njengokukhuluma kwakhe uhulumende kamnankagwa. Omunye engathi hayi lo ngohulumende omutsha kayisuye lo owayekhona ngaleso sikhathi.
Ocabanga ukuthi lo ngohulumende omutsha okutshena into udinga ukuthi elatshise ingqondo. Ngohulumende omdala kamva uthi uthi wena u-Emasoni wama-8 engavuka sengu-Emasoni otshintshileyo. Lo ofrederick Shava ababe besithi abantu besifa nge-gograwund bekhulume into zabe zingalangqondo abatshontshayo ngesikhathi sewilovelo ucabanga ukuthi babe sebengophela ngizwanga ukuthi abaya e-church kuyato ukuthi betshintshwe indlela abakholwa ngayo. Ngabe mbentwangabantu esezwa ukuthiwa sebesiye zinkonzo yonti betshintshe. Wonke umuntu olaphana kayanga kuyaseva ilizwe iningi labo ngabantu abafuna ukuthi bezinothise. So umuntu ocabanga ukuthi izano lekhona intsha kangikwazi ukuthi kuyini okutsha izano kanti kwaphuma nje umgabe kuphela kodwa kwaziqhubekela akulanto etshintshileyo batshontsha bayabulala balokhu besenza konoku ababekwenza lakudala lanini lanini. Okuluhlupho nje ukuthi sasuka saba labantu abayizithutha ababaphikisayo babancedisa beganga betshaya ikhuu amasotsha ebeyasebenzisa ukutshaya ikhuu kodwa akulanto esingathi intsha ezanwini yama-80s ezanwini yabo-90 ezanwini ka-2000 kulokhu kuyizanwe naleyana embi eyenza konke ukuxhwala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu. Inhlanganiso ekhankasela ukunakekelwa kuhle kwabantwana Save the Children ithi kufa umntwana oyedwa phakathi kwemizuzu elitshumi kuphela eGaza Strip lapho ibutho lakwele Israel elihlasela khona ngamandla lilwisana leqembu leHamas. Umqondisi walinhlanganiso osebenzela kwele Palestine umnumzana Jason Lee utshele umsakazo we-Voice of America izolo ukuthi banengi kakhulu abantwana abafela kulimpi yona athi kumele imiswe ngokuphangisa. Utaboka Ncube uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga.
Into le izahlupha sibili kodwa into eqakathekileyo ukuthi kumele kube umkhankaso ukufakwe izikhali phansi ukwenzela ukuthi kukhulumeke kuhle indaba le ngoba nxa izikhali zingakafakwa phansi akukho ukukhuluma okungaba khona. Yiyo indikimba yendaba kumele ingane iyacubungula okwakathesi.
Ye, sizwe laphana iMelika umphathi ntambo obanawo udlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken sithi yena ngemva kwalimpi akufanelanga ukuthi iGaza ibe ikhokhelwa iHamas kumbe ikhokhelwa iIsrael. Lokho kungabe kusichona.
Hayi, angikholi ukuthi lokho yinto engamenyezelwe ukuthi iyafunakala ukuthi yenziwe eAmerica ngoba abantu kumele bekhumbule ukubana iHamas ifike kusentapha eGaza ngemva kokhetho labo khona. Abantu basingisela ukuthi bona iHamas bayifuna kakhulu ukuthi ibe njani yiyo ekhokhelayo. Yikho nxa kuyukuthi kuzakuba lo nto abantu abathi befuna bekhethe elinye ibandla elingasilo Hamas ukuba likhokhele i-Israel akube njalo. Kumele sibekwazi ukuthi indikimba yendaba lapha ayisikho ukuthi iGaza Strip ikhokhelwa yiHamas. Indikimba yendaba yokuthi isivumelana esenziwa e-Oslo khonale phakathi kwe-Israel lebandle labantu bePalestine kwavumelana ubona kuzaba la mazwe amabili lapha. Kuzaba la mazwe aPalestine kube njani lo msebenzi lokusekelwa kona Israel ihlale njani ilokuthula. akwangasikho sivumelwano sokuthi kuzatshela abanye labantu ukuthi nathi zakhokhelwa ngobani kumbe nalisoze likhokhele ngobani.
Ye, sibona lapha abantu abaningi beqhubekela phambili besifa i-UN lamaye amazwe sebekhuthaza ukuthi kuke kumiswe ukulwa ukuze kuphathiswe abantu abaseGaza, kodwa i-Israel yona isithi ifuna ukuthi kuqale kukhululwe abantu abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
Hayi, lokho vele into okumele siyikhangele ukuthi izakwenza, ngoba nxa kuyothi kulokuleni isikhathi nesiningi ukuthi kungakabili lesivumelano sokwana kufaka kwezikhathi phansi, esinye lesinye ibandla liyabe lisithi hayi ngothi ngitshaye kuze kuthophele ukwenzela ukubana izinqumo zami engizifunayo kumbe ama-demands ami enjani ezwakale. Yikho nxa kuyikuthi into yangikhona ingakabi kahlungu kakhulu kuhamas, nxa into yangikhona ingakabi kahlungu e-Israel, ukuthi kube khona lesivumelano sakhona esokubana kufakwe kwezikhathi phansi, kuhlale phansi kukhulume, hayi kuzafuna abadala abangathi hayi mayuyo bezihlukanisa inkunzi lezi unkunzani thi kukhulunyeke indaba leyi izikhali sezifakwe phansi.
Umnumzana Bekithemba Mhlanga uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Okusemaphephandabeni iKroniko ithi umnumzana Sengezo Chabangu uthi uza kuya enkantolo ukuyabophisa amalunga e-CCC abhalisele ukuncintisa kuma-by-elections ephansi kwebandla le-CCC lanxa ebewaxotshile. Singene kumbiko yenu.
Awu enkundleni akendilalele lapha abantu lingajoni liyengwa ngoChabangu lapha. UChabangu lo uzazakhathale ngokurikhola ngoba iBulawayo ayisoze yafa yabuswa izano, ende siyibhekile ama double candidates la asefakwe othwa TPC. Into esizayenza silamagama abantu bonke abhalwe ngoChamisa yiyo esiyivotelayo. Le ekaChabangu le izathola zero njengomonzo. Siyahamba loChamisa whether abantu bayathanda uma bathanda. Viva Chamisa, viva.
Ye kustudio 7, kustudio 7 linjani basakazi labalale lonke. Ye kuloba walowe gqumgqumshelele yakhe lo, siyacela ukuthi wabaleke sihloniphe kancane. Ngathola isikhathi siMthwakazi Republic Party siyazizamela, sizamela abantu bakomthwakazi labo ngelinye ilanga maybe bengakhululeka ma umlimi ngasizwela kulokugqile esiphansi kwabo kwamanje. Uzogxeka iMRP baba, uhle ukugxeka iZANU-PF yedivisa inotho etshontshela abantu baseZimbabwe, kodwa uzogxeka iphathe zamayo nje iMRP. Uma uza kuthi yesi abantu bemthwazi ngathi bazaliquma njani ilizwe bona basebenzisa isithupha seZimbabwe. Unkomo labo mgabe belwela iZimbabwe lo babesebenzisa isithupha zeRhodesia, but anti balwe baphuma eRhodesia bangena eZimbabwe. So lakithi lokho sokungenzeka baba, siyacela ukuthi ukusihloniphe baba, asithandi ukuthi siwe sikuphebhala labantu bezipha thina, wasalihlonipha njabo baba bethu, kodwa ma ususosisitshomola so uzayenza ukuthi singakuhloniphe baba. Siyacela ukuthi ukuphume ku-MRP uyegxeka iphathe njengeZANU-PF ehluleka ukubusa ilizwe ngobuqotho. Siyabona
Studio 7 vuka njani njani. Nabantu be-MRP ake lisichazele ukuthi njengoba lifuna uChabangu limsupporta, then uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwani? Akalisitshele mfuno yiwani nje uMRP angena asitshele ukuthi uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwani uChabangu. Okwesibili, mfuna ake lisitshele ukuthi otendayi labochirwa laba basebefakwa nguChabangu kathesi ubafakele ukuthi ngamaNdebele yindawo. Funa ke lisichazele khona lokho nabantu be-MRP eseliswele umsebenzi. Umqondisi manje sesebenza ekontraki ye-gold lapha, akasela plani lana lisela plani. Seliphelelwe into yokwenza, selibhizi ngokube libaruthi bari umsindo. Akalisitshele ukuthi khona otendayo labochirwa bafunani kuChabangu. Ngira kudlala ngathi lini ufa bafunani ngabantu besiNdebele labo otendayo labochirwa labe sizwa ngabo uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwani? Funake lisitshele khonapho nabantu be-MRP, anise lisishele umsebenzi.
Studio 7 Mthembani ufokasiwela mbingelele basakazi bami. Hey, sometimes siyazifunda indaba zenu ukuthi zimnandi kodwa ke siwazizwisa ubuhlungu thina abanye. Sizizwisa ubuhlungu obukhulu kakhulu ngalabo bantu wena elikhuluma nabo labo othethe ncube lohulumende wakhe. Ubaba lo mayithi yena akulayo yibaphi abantu abancindezweleyo? Iwaphi njani thina sikuphi ngoba nje sigcile nje yithi. Yena ngithi yena engathi mayisidle iqumbile labantu bakhe lapha. Manje ende zasho ende yabona ke manje lo mbuso wakhe wabo lo madodo owezana uphefulo bhekani ke sebetanasa ke manje batanasa phela lo into abenza manje bambuluza straight lo angithi badla bona baqumbile ba right right mayithi bapi ngoba ngithi yena bakhe abantwana basutha kwamele kwenziwe imatch from Botswana kweze imatch from Joza lapha emzansi imatch from Bulawayo until ngapi ngapi from Harare singene eZimbabwe lana ebazalwane kathi yini kahlahla bebhekana abantu manje basitanasela manje yini amagama abo labakhuluma wabo abothethe ncube lo hulumende wakhe lo mayithi abantu bemangale emaphoyiseni akhe guys asiphakamiseni inyawo eserious
Sanibonani basakazi be-Studio 7 ngalibingelela labalaleli ayisiyabizwa abantu laba abasupporta i-MRP abanye bangikhona nxa sisithi abanye asitsho bonke bona ababahlala sebethukana le-TCCC sicela ndihlukane lebandla le-TCCC i-TCCC ayingeke idilizwe ngutshaba ngaso bantwana abancane thina esilandela umlilo wamaphepha lokhu kuyaphela kathesi nje lokhu akunisukuza ngaki kuyabe sokuphelile so lina nxa lehluleka uqume ilizwe lina mancathi selisilwa linalodwa livele lingelabantu lingabhodli leli ku-TCCC lisapote uChabangu nge-TCCC uChabangu akulanto ezayenza kabuzeline labuya lisithi lilwela thina since lokho elavula liqhaza into zenze MRP alikaze lithole yena ukansela even one so lingabhodleli kithi ayisithe sathi lehlule ukuqumila izwe kuze ke efike esikhatini sokuthi lilwe lale ubhuti othi yena abakibo kambongeni ngababuye abanika iloya bebophisa uChamsa akathathe lelo loya ayinika labo ababothiswa umqondisi abapika be-MRP behlukane lebandla le-TCCC behlele ke kahle asifuni ukugcina siyangisana bedingela umkhokheli wabo indlu bekele ube lokho bemkhuluma lapho ukuthi ugcinwe ngama girlfriend bengafuni ube behlaba bekhuluma kubi nge-TCCC ungantu wathini indaba zabasizazi lelo loya lakhe kahambe elinika upresident wakhe bekhipha baba amalunga asejele uChamisa ngeke aze abotshele ukufa kwambongeni sisempini thina mina ngaze ngife ku-TCCC uChamisa kangeni indawo anti mfuna ukuzikhulula mina eZimbabwe alike lihlukane le-TCCC
Studio 7 siyabingelela. Cela nathi likhuluma ama record ethu. Likhulume libale indaba zethu. UChabangu vele abantu beZimbabwe bengamvoteli. UChabangu vele idoti lobhugeni, idoti noma kube sithiwa hey abantu besindebeleni, abantu besindebeleni. Abantu besindebeleni kabalwele iparty yabo. Belwele iparty yabo abantu besindebeleni bonke bavotela umuntu uChamisa kodwa uChabangu lobhugeni vele bahamba bedilize. Abantu besindebeleni abayenza into yabe yiwana. Hayi lokho kuhamba beyeqala beyeqa bethi jwajwa, beyeqa bethi jwajwa. Into abayikhuluma abantu besindebeleni ndathi asiyazi. Kasiyazi ngoba ngani majirizani PF yatanazi sithwale senzima sigcwele ebhola side ekhaya sikuthi asibalekele egoli sitotwe yasegoli sitotwe yamanje segoli hambo yetotwe ekhali hambe asiyekeleni into isikhipheni izanu PF le asileni isikhipheni izanu PF hayi ukuthi sithi uChabangu right uChabangu idoti phugeni idoti
njani ku-Studio 7 linjani lonke kuzindawo ngezindawo yazi bantu be-MRP liyangikwatisa kawuhlungu kabi liyangikwatisa into eliyikhuluma ivele yi-nonsense yodwa nje nonsense likhuluma ngani kathi whayi lina ligxika i-CCC every time ligxeka nxa kutheni ligxeka nxa kutheni lifuna benzeni whayi lina lingabambani le-CCC likhiphisana uphefu Why? Ligijimele isisi, iyenzeni, iyenzeni. Ake liyekele ukunyanyisa mani, liyanyanyisa. Zilima zabantu.
Lawo bekungamazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp. Kunombolo ezithi plus 1-202-465-0318 Siziphethe ngebezihamba phambili Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCCC umnumzana Sengezo Chabangu Kuselobele umphathi ntambo ubona ngokwakhiwa kwezabelo emazisa ukuthi kumele exotshe amakhansila eHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makoni lomsekeli wakhe ngoba esithi usebaxotshile ku-Triple C. Owake waba ngumsekeli kamphathintambo obona ngezemali njalo elilunga lezanu PF umnumzana Terence Mokupe uzagwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo weduty. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na Oliver Lelisayo nguntungamilinkomo.